kumele sikhumbule phela ukuthi iAmerica leChina izaxabana kubangwa ukuthi ngubani omkhulu kwezomnotho kulengisuku emhlabeni and iChina akuyiphathi kahle iAmerica lokho. So iAmerica isebenzisa leli thuba ukukhumbuza abantu ukuthi hayi imidlalo le yama-Olympics leyo iphethwe ngumuntu lo oncindezela abantu, bese mention ukuthi hayi kulama-Muslim endaweni enje kule amalungelo abantu abanjani ama-genocide ayenzakalayo aqhutshwa yiChina. So isisusa kuyukuthi iAmerica ithathelwe isikhundla sayo sokuthi yiyo elomnotho omkhulu emhlabeni. So ke iAmerica ifuna ukukhumbuza abantu ukuthi hayi leyo lizwe elizakilo kuma-sports lawo, but nxa isiphatha amandla seChina lokhu mina ngibona kuyinto engangiselisa ubuthongo ngoba abadlali be-America bazabuya kuma-Olympics lawo azenzelwe eChina. Kuzasakaza kuma-television ye-America kusuka eChina. So for iChina angiboni kungaba into engaba buhlungu ukuthi iziphatha amandla se-America azibuyanga emhlanganweni wokudiscussa into zama-Olympics. Hayi, but for i-America leli lithuba lokuthi ikhumbuze umhlaba wonke ukuthi hayi iChina naleyi eselithi yiyo esikhokhela kwezomnotho iyephula amalungelo abantu.
Lubana iChina ithe yaphindisela njengokutsho kweziphathamandla zayo, ubona ithatha manyathelo bani?
Angikholwa ukuthi iChina ingahlupha ngokuthi iziphathamandla zibuye ngoba abadlali okuyowafunekayo baza-athenda ama-Olympics ngomnyaka ozayo. So hayi iChina angiboni ingahlupha ngokuphindisela, kodwa nxa ungafika esigabeni sokungazani lokhu, nxa ungafika esigabeni sokuthi iChina isifuza iphindisele, ngibona iChina isebenzisa amandla ayo kwezomnotho. Sikhumbule ukuthi impahla eningi ilungiswa eChina ngentengo echiphileyo. Sisebenzise i-iPhone, ifoni nale ye-America i-iPhone. I-iPhone ilungiswa, idizayinwa e-America iyolungiswa eChina ngoba kuchiphile, ilabor ichiphile eChina. Okwenza ukuthi-ke wonke umuntu enelise ukuthenga i-iPhone, umuntu wonke we-America, umuntu wonke we-Europe, lathi ngase i-Africa siyithenga i-iPhone ngentengo enjani echiphileyo. Kodwa-ke iChina uma singafuna ukuphindisela isingakhwezi intengo yama-components, osokusho ukuthi-ke i-iPhone isiduri ukulungisa. Othi ukuthi-ke isithengiswa ngentengo ephezulu. I-iPhone ebesiduru kwedlula amafoni wonke, abo-Samsung, abo-Huawei. Othi ukuthi-ke ibhizinesi ye-iPhone injani? Isisiwa. I-iPhone inkampani enkulu ye-America. Ama-components, ama-parts ayenza ama-computer alungiswa echiphile e-China. So kuduru ukulungisa ini? Ama-MacBook, ama-laptop, ini? Ofunakala ngathi e-America. Oku-encourage phila esikhathini sama internet kufunakala izinto ezinjalo. So iChina ingasebenzisa amandla ayo kulezo zinto.